masikhangela indaba le yokufumbathisana sinanzelela ukuthi liqiniso ukuthi eZimbabwe simemetheke kakhulu. Ngizasebenzisa imizekeliso embalwa lapha. Okokuqala, ungakhangela emgwaqeni lapha usuka nje kobulawayo usesiyafika eHarare uma amarobhothi afika 16 to 20. Njalo kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi abathiyani umango ongakanani kungaqedakalile lokuthi vele bathekhani. Kodwa esikunanzelelayo ukuthi sebeze belamabhuku esokusithengisa ukuthi official corruption. Balamabhuku awokuthi amapolisa ayala ukuthi wena uthi tikiti uzalibhadala ngelinye ilanga. Kuthiwe kalihle libhadalwe khonapho. Usuke lapho uyeboda. Nxa sikhangela eboda kuyathiwa ukuthi kuthiwa iZimbabwe ithenga imota eziningi ezivele UK leJapan. Kodwa abakumangalisayo ukuthi imali esingathi ngeyejuthi eyokungenisa lezo mota layo kayikhanyi ihambelana lenani lezimota lezi ezikhona. Okokugcina, kuviki nje eliphelileyo lapho uminister wefinance uzwakale esithi lokho okuthiwa yi-tender system okokuthatha inkampani ezizayenza izinto eziphathelane nokusupplya esingathi yikusupplya ngesilungu sicentraliziwe sizayenzelwa eHarare ngenxa yokuthi ama-local authorities ale corruption kulokufumbathisana okunene. Sibe sesinanzelela-ke ukuthi khona la kuhulumende wangkhona ku-central government lakho siyatshelwa ukuthi sokulokufumbathisana okuningi njalo kokuphana amathenda lawo awokusupplya izinto.
Ngena khonapho-ke baba Sibanda.
Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi sokusenzakala elizweni sokufika esibangeni esokuthi labazama ukuphila sebengehluleka ngoba baphilela amapholisa labanye abantu abasezikhundleni ezinjalo. Okubuhlungu yikho lokho ukuthi laba bantu abenza ubudlovu obunje okufanele ngabe bayabukhangela ukuthi kawabenzakali. Ngalokho-ke mina ngithanda ukuthi ngithi ebantwini baseZimbabwe abavotayo ngemva kwempumelo yalolwazi sikutholile sokumele bakhangele abezombusazwe nxa bebuya bedinga amavoti bekhankasa ukuthi bathini bazakwenzani ngendaba yalokhu, ngendaba yokufumbathisana, ngendaba yokuthi amapholisa athi nje nsuku zonke liphuma lezeliyetshona ajontshela abantu izimali zabo emgwaqweni ezisenza izinto ezifana lazenezi. So kufanele kulungiswe ngaleyo ndlela. Ngibona ukuthi ingaba khona enye indlela engalungiswa ngakho. Njalo ngingakhankasa mina futhi ngathi amapholisa kulamaningi axotshe umsebenzi and mass ukwenzela ukuthi sisakhe kutsha inhlanganiso yamapholisa.
Ye, nxa sesikhangeleke ukufumbathisana kunganani kunhlanganiso ezizimeleyo babanyoni?
Singakunanzelela lakho kukhona njengoba usunanzelela phela ukuthi sokuyimpilo yakhona. Uzananzelela ukuthi enhlanganiso ezizimele zodwa sokukhona lokuthi kwesinye isikhathi labo esingathi banika abantu izimali sokulokukhonona kokuthi labo phela banika abantu izimali baphinde bayilandelele. Kodwa ukuthi sibucace sibile ukuthi singathi ikhona i-research engasitshela ukuthi kulinani elingakanani kukhulu okungakanani yinto engikhona izenziwa. Kodwa ngokucabangela kwethu sibone ngani lakho sokukhona njalo sokumemethekile.
Baba Sibanda, ungathini kulapho inhlanganiso ezizimele zodwa kuningi kanganani kulokhu kufumbathisana?
Kuvame kakhulu ngoba sokuyimpilo yabantu bonke njengoba ubabetsho. Ngibone ngani kuzamele ukuthi ke kusetshenze katsha kodwa ukuthi kuphumelele kahle lalapho okuvela khona okuqale khona lolu dubo luqale enhlanganisweni zikahulumende. Kungaphela enhlanganisweni zikahulumende abantu abazimeleyo lenhlanganiso ezizimeleyo zizakuthola sokunzima ukuthi zenze lokho ngoba ukubotshwa esifanelazenezokuyabe sokuseduze.
Ye, sizwile lapho umnumzana uSibanda esithi kungangcono kuxotshwe amapholisa. Kambe angaxotshwa amapholisa kungabe kutholakale ukuthi bekwenza khonokhu?
Ngibone ngani kungenzakala ikakhulu nxa sikhangela ukuthi sixoxa phela inkokheli zangkhona njalo kwenzakala emuntwini wonke ukuthi kathesi akusavumyakali ukuthi umuntu enze okokufumbathiza atholakale esemsebenzini. Ungaqala phezulu khona ngale abayibo abakhomana abathandayo abakuhlelayo lesingathi ngesikhiwa baku institutionalizeayo kuzaba lula ukuthi kusiya phansi ngale kube nzima ukwenziwa ngoba umuntu yabe sithi angatholakala khonapho umsebenzi uhle kuphele
nxa singavela ngamafutshane ke pho kwenziweni kwele Zimbabwe ukuthi konke konoko kuvalwe baba Sibanda
ngibone ngani mina isivange sikhulu singasihamba nxa intatele izindaba labafana lalabo bangaqala ukuthi indaba leyi yaziwe kakhulu ebantwini ngoba ikhanye njalo ukuthi siyindaba esegudwini esihlupha abantu abantu baqala ukuyibona njengentembi ebenza babe ngabayange bathathela izimali nsuku zonke ngibone ngani singenza njalo abezombusazwe bangayithatha lindaba labo bayiqhubekisele phambili kugcineke kusenzakala ukuthi abakhokhela amapholisa baxotshe imisebenzi ngendaba yalokho
ye baba Nyoni
ngiyabonga mina ngalolusihloko ukuqalisa kwentathela izindaba khonokho okuhle ukuthi siqale ukukhuluma ngayo indaba le ibe yindaba esegudwini lakwezombusazwe lapho sikhuluma ngokhetho ukuze kubonakale ukuthi indaba esemqoka kuZulu njalo lokufundisa inhlanganiso zezimele zodwa zifundise abantu ngomkhankaso wokuqeda ukufumbathisana lobubi bokufumbathisana ku-economy lokuqhubekisela phambili ilizwe.